Kwakuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabantu kuStudio 7 basakazi nabalaleli, bengicela lingishayele ingoma ethi yona amahosana eculwa yisimbi zezwane. Ngithanda ukubabonga kakhulu, imnandi ingoma yabo. Sivula i-government yethu yaseZimbabwe elokhetho. Kuyo ulane South Africa ukungakhethwa khona ukuthi yini ishona uyini umZulu yini. Bezothola something manje ngoba thina ngaba kumthakaza kula muntu osibhekayo. Abaculi bakithi bayacula mpela kodwa-ke abatholi lutho oluvela ku-government. Kusiya ngami kufanele ukuthi i-government ibanikeze something ngoba imnandi kakhulu ingoma yabo. Yabonga
Lijari basakazi labalaleli abahla be-Studio 7 kudawana zonke. Ngiyalibingelela ngomnyaka lo wobutsha esawungena nzima kabuhlungu kangaka phakathi kwelizwe elibuhlungu elilobuhlungu obungaka. Asazi ukuthi kuyaphetha ngani bakithi. Siyacela ukuthi yena ubaba uThabisa akasizwele bakithi, bahlale phansi bangenele bakithi. Sisebuzimeni abantwana izikolo ziyakhweza njalo nje i-school fees. Sesiswele asisebenzi, obaba baphila ngokukorokoza. Nakho isikorokoza naso sesingenela imimoya sokubizwa ukuthi bakorokoze ngendlela abadinga ngayo imali. Sizakuya ngaphili veli ngelamali linje. Ngiyabonga ngikuskus foqo.
Njani basakazi be-Studio 7, yalibingelela ngithi njani impilo mbikela bonke basakazi labalaleli. Hhayi, mina into lenziwa ngamatisha ngiyisoli. Yona i-government kayilungise imali elizwe ukuthi lawo amatisha nxa yisebenza laba ngabantu abalemuli zabo. Ngakho nto akula muntu ongasebenzela ukukholisa uphele xa usebenza. Xa usebenza usebenzela impilo yakho yakusasa nokusapota imuli yakho. Sonke yenzaa ngamatisha namanesi awasoli. I-government yangigesa ehlukako labantwana sebe-challenjiwa basafundi. Izinto akhizaba yini kusasa sisesiyihlekisa kwabanye amazwe ngenxa yezanikhiye sehle ukubuthi lizwi laye kahle. Hhayi, amtemfoselami ilizwi lami ngigcelezala siyona ipane emzula e-K4.
Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7. Okhulumayo ngokwesatine ngisekheze uWard 14. Into nje esihlupha kakhulu esizwisa ubuhlungu ukuthi nalokho kudla kuthiwa sincedisa ngakho singabantu siyizakhamizi ngenxa yendlala ekhona, sihlangana lokuthi namabele la esiwaholisa ngohulumende asibanika i-welfare abuya amasaka akhona esezijumbajumbe bothiwe ukuthi lapho adlula khona ayavulwa athuthwe bese eyadluliselwa ebantwini. Kubuye kube nemali ezikhitshwayo ezingangama-$13. Ogogo ngikhuluma njezenje abanye amasaka abo asikabaniki abakabathathe ngokuthi leyo mali ibesitela zingabanayo abakayifuni. So hheyi, indaba ebuhlungu kakhulu indlala esibhekane nayo ezindaweni esikizo, ngoba ogogo abanye bakhulile mpela $13 akusento elula kuyo ukuthi ayithole. Ngokuba nje khuluma so amasaka okunye uma usuthathele ekuthineni uthole ukuthi ugogo okhululeyo ngeke ethathe ekuthineni uluphele kala mali esesiyathatha ekuchinile eseyitholile leyo mali isakele yabe selihleli sokuyisijumbane ngeso kungama-5 amathala. Bakithi kubuhlungu kakhulu esihlangana lapho, asikwazi uhulumende ngenza njani ukuba ayenelisi ukuthi le-old age le ayikhangele ingabe yakhithisa mali kube nguye okhipha lapho kufika khona imali khiphele abantu abadala lapho. Vele ukuthi thile sisasengane sicabathanana siyeneli ukuthi singayidinga leyo mali kube yinto esikhiphayo. Asazi-ke ukuthi kuzalungisa nini konke lokhu ngoba izinto ezihluphayo kakhulu esihlangana nazo. Kube sekuya kuthi ihlanganise njengo-ORAF nayo sike sanikwa kwathiwa kuyaholiswa abantu abanye kubuye kunamakhadi amafoni amabizi engekho kurejista, abanye amabizi ekhona kurejista amakhadi amafoni engekho wakuthi iswayini. So ukudla kwakhona ngikhuluma ukuthi ngisiwe la manje afikakuningi ukuthi kuzanikwa nini abantu asikabi kwabo. Lobuzimo obukhulu kakhulu labantu sebechithwa lesiyakhona belindiwe sibazanikwa, kodwa-ke into yakhona ayikalungiseki ukuthi wonke indawo ithile corruption akuya lapho kungena corruption. Aba idona yayithe yona iyanikeza imali ngomuntu ngomuntu wasukulungisa amakhadi bathi laba kase bethethe leyo mali bathenga lokho kutsha kathesi ukuthi kufike ebantwini sokuzima amakhadi asaqedakali amabizo asatholakali ibuye ukuthi kutshengisa konke ukuthi kusela kulanto yakhona elizweni laselindileyo engelasanda nokusela. Siyabonga.
Ngiyabonga lezi ya siyabona abantwana bayathengisela labani into enhle kakhulu. Sibonga umbalisi wabagqobayo kulula qanqalazo lwabo. Sicela kakhulu ukuthi wonke umuntu ephakama abonisele i-government ukuthi ayisikho lokhu njengamahlabezi esikuphilela kulo mhlaba. Ukuhlukunyezwa konke lokhu esikwenziwayo ayisikho. Sicela bonke abantu bephakame bebonise. Wonke umntwana la yaphakame ngoba ikusasa leli lizwe leli libulawayo. Ikusasa liyabo asifundini yethu. Thina sesiyehlulekile. Sibe sibulele basiceda du. Siyabonga khona lapho.